Inyamazana zendle kakhulu izilwane lempisi zibikwa zihlasela izifuyo ezibayeni kumbe emadlelweni. Kuthi indlovu, inyathi kanye lendwangu zibikwa lazo zilobisa ezilimeni. Olibamba lenduna umvuthu umlisa uBishop Matata Sibanda uthi loba uhulumende wathembisa ngomnyaka ka-2022 ukuthi uzakhokhela abalinyazwayo indleko zesibhedlela, abuye njalo aphathise kwababulawa zinyamazana lezi, sekuze kulamuhla lokho yize lesi sithembiso.
Ana bayasizwela ukuthi udlelwe bawukhompasethe ngako sihluphi.
Usobhuku wemangweni we-BH36 umnumzana Joshua Ncube yena uthi izifuyo seziphele du.
Yabeni lamahlungu amaningi le nkomo nilembuzi, but akusela lutho okuthi alibona ukuthi kungenzakala njalo kube lokuthi ngabe kukhona esikubiselwayo.
Omunye njalo usobhuku umnumzana Wandaweza uthi bayazama ukubika lezi nhlupho kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwezemvelo olweForestry Commission, kodwa akulalutho olwenziwayo.
Ziyabuya zizidlele nje intando yazo ilokhu zenimpisi kumbe izilwane ziyazidlela, lihambe liyebatshela bethi hayi sizalincedisa sizalincedisa, vele kuhlale kunjalo lapho.
Usobhuku Victor Ndlovu uthi ukungakhokhelwa ngemva komonakalo yikho okuletha ukuganga ebantwini.
Mina ngingabulala inyamazana egangeni lapha ngiyabotshwa, kodwa isilwane singabulala inkomo yami ukhulume akulalutho bantu abakutshela lona. Yinto ebuhlungu ukuthi bathi ndawo ukuthi banobandlululo, izinyamazana zigqakathiswa umuntu angaqakathekiswa.
Ephendula enhlupheni lezi kanye lesithembiso sikahulumende sokukhokhela abasuka baphanjaniswa yikufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle, unkosikazi Patience Gandiwa ongomunye weziphathamandla kuhlangothi olubona ngokulondolozwa kwenyamazana olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority uthi sebephezu kwalokhu.
Because the policy framework for wildlife, which is under review at the moment, was not providing for any compensation.
Okwakhathesi siphezu kokulungisa umthetho wezendle owabunjwa ekuqaleni kuka-2000 ngoba wona awuphawuli ngokuthi izakhamizi kufuze zikhokhelwe ngoba inyamazana ngezomuntu wonke. Uhulumende njalo galamali yokukwenelisa lokhu yedwa, ngakho sisadinga ukuba imali yembadalo le izavela ngapi.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana labantu lokhe kuqhubekela phambili, lokhu kubangelwa ukugugudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezihonqeni, ukungabiyela kwazo kanye lokuguquka komkhathi. Abohlangothi lweZimparks labo babika okufanayo besithi nsuku zonke kundawo ngendawo bayathola ucingo loyabe esebulewe kumbe walinyazwa zenyamazana lezi, imibiko yokubhidlizwa kwamabele lezifuyo kanye lokulwisana emthonjeni yamanzi. Izakhamizi zithi zifuna ukuphathiswa kizo zonke inhlupho lezi, kodwa abeZimparks bathi lokhu kunzima ukuthi kufezeke kalula ngoba labo kabatholi inzuzo eneleyo emsebenzini wokulondolozwa kwezendle. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginokuthaba Dlamini.